Mina sengadlula ekuzwisiseni ipolitics ngokulandela amanani abantu abahamba emaralini. Amarali sasihlanganela kumbe sasiphatheka kudala ekuqoqeni amarali. Siyakwazi ukuthi kwenzakalani emaralini, whether ngeZANU-PF kumbe nge-CCC kumbe ngeyiphi kakhulu lona lamabandla nalamakhulu athiwa makhulu. Ale kulomkhuba wokuthi abantu babe besuka kwezindawo ezindaweni ezijiyeneyo bebuthane babe banengi ukwenzela ukuthi kuthumeze umbiko okuthiwa yi-political statement. Kwethuselako yikwethuselana ngokuthi kukhanye ongazani kuthiwa abantu banengi. Abantu labana bangasuka babuyele ezindaweni zabo lapho abavota bekhona, sizathola ukuthi amanani lawana awatsho lutho kangako, ngoba amunye nomunye yabe sebuyele engasengesekho koBulawayo. Uma abanye bavele eMasvingo sebevota bekhona ngale Masvingo, singakhohlwa njalo ukuthi ngo-2013 uTsvangirai wahamba eZimbabwe grounds wapenda iHarare yababomvu kwathiwa Tsvangirai turns Harare red. Kwathi sokubuya ukhetho iZANU-PF yayitshaya i-whitewash. Singakhohlwa futhi ukuthi la ngo-2018 kwenzakala into efana nayo. So amanani abantu ababuya emaralini awatsho lutho, abanye ngabangarejistanga ukuvota, abanye ngabathethwe ludumo, abanye ngababe bebhasiwe kumbe betrakiwe kumbe bestimeliwe besuka endaweni ezijiyeneyo ukuzoyenza i-political statement.
Ubona ngani ibandla leZANU-PF lizadobha yini izihlalo njengoba lihlala lingqotshiwe ekhona ngapho koBulawayo?
Ibandla leZANU-PF lihlala lingqotshiwe koBulawayo, ngiyavuma, kodwa ke kulezinto ezimbalwa ezingani koBulawayo zifinyeza kumbe zinqunda ubukhali bebandla le-CCC. Okwakuqala kulokukhonona okukhona ebantwini bakoBulawayo ngendlela umnumzana uChamisa akhetha ngayo abameli ama-candidates. Asomfihlo lokhu ukuthi abantu bayenza into yokuthiwa kubhabhula umntwana, bhabhula umntwana, kwakhethwa abantu kwazobuya ekugcineni kwakhona amabizo setshintshiwe. Abantu bayakhonona ngakhonoko, abakho happy. Okwesibili, into kamnumzana uChamisa kayicaca ukuthi iphathi kumbe kuyini. Abantu abacobongelisayo abangathatheki ngodumo njengozulu oluqhuqumayo nje ngodumo. Abantu abaningi abacaba ucubungulisayo bayabona ukuthi into leyi yinto yakhe nje yodwa. Labantu abalihlekana abathile ngokuinto kwakhe labo Ostalos labo Mahere loChibaya beyi-4 bazenzela into yabo engelani labantu, bavalela phandle abakhokheli bethu oncubo Welshman, bavalela phandle oThokozani Khuphe, bavalela phandle o-Abednego Bhebhe labanye abantu abakade besanelisa ukubuthanisa abantu bemathebeleleni. Khonokho kuzamtshaya kakhulu. Bese kubuya ukuthi kwezinye izigaba bayelekanisa ama-candidates agadana abangama-double candidates, kuzabatshaya khonokho. Ngibona ngazani yebo kambe abantu bakoBulawayo iZANU-PF izonda, kodwa e-Country Park ngibona ngazani iZANU-PF izanqoba. Ngoba ngento zikaChamisa zokuthi wathuma uphayo umfana osuka esikolo wamsusa eNorway khona lesikolo wamflyisa ukuthi azofika azokuba yi-candidate. Wasidelina abantu ababekade bengamisana lo sikhwicamfundo uProfessor Mthuli Ncube e-Country Park. Ngokunye kwezinto okudala ukungasuthiseki kwabantu bakoBulawayo, uthethe umfana okuthiwa nguShepherd Sithole wazomphanyeka koBulawayo lapho ukuthi abe ngukhansila, ngumuntu ongasiwa koBulawayo ongakhulumi lolimi lakoBulawayo, umfana owayebuye lapha koBulawayo elanda isikolo. Into zena lezi yizo ezenza abantu bakoBulawayo bakhonone kakhulu, bangajabuli. Kukhona futhi ngale emagwegolobhengu lakho kulokukhonona okuningi. Yizo izinto ezizaphambanisa ukhankaso lwe-CCC.